tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhlaka 26th of 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, amalunga edalela parliament awebandla le Citizens Coalition for Change CCC namhlanje aphendukile edaleleli lapho uMongameli Mnangagwa evula isakhiwo esitsha esedaleleli. Abe ofisi yomeli wePalestine eZimbabwe baqoqe umkhosi wokuqinisana lokududuzana kuzehlakalo zempi ekhona phakathi kweIsrael leqembu lebutho eleHamas oqoqwe ngabenhlanganiso yeZimbabwe Palestine Solidarity Council. Abe International Monetary Fund bagqibe uhambo lwabo lokwethekelela eleZimbabwe lapho abakade behlangana labogatsha lukahulumende olwezemali. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amalunga edalela eParliamente awebandla le Citizens Coalition for Change CCC namhlanje aphendukile edaleleli lapho uMongameli Mnangagwa evula isakhiwo esitsha esedaleleli esise Mount Hamden. Abe CCC bathi bahambile edale namhlanje njengoba esedlule amaviki amabili ababe wahlelile ukuthi abazake beme umsebenzi bekhonona ngokuxotshwa kwabo. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Amalunga awe-CCC lawa aphendukile eParliamente besithi ukutshengisela kwabo ngokuxotshwa kwabanye babo eParliamente ngozithi ungunobhala webandla leli uMnumzana Sengezo Chabangu sokufike emaphethelweni. Omunye wamalunga lawa awe-CCC uMnumzana Gift Osalo Siziba ongumsekeli wesikhulumeli saleli bandla uthi babuyele emsebenzini ngemva kokunanzelela ukuba udaba lolu solusemthethwandaba. Sikhuluma kanje
kusi la khuluma ukubona sizakusengeje parliament okumalanga ke angamajumulane 14 days a expire isolo ke mhlaka 25 so yikho ke sizosala phansi simelele abanye bethu abaku leadership njengabandla le kusi particularly Citizen National Assembly eyiyo ke iorgani yenhlanganiso eyenza ama decisions iza reviewer lokulalela lokuconsult abantu ukubana siyahamba njani siyaphambili siqeda khonoko sizali suzulu ukubana siyangaphisa phambili njengenhlanganiso yethu.
Uqhubeke esithi ibandla leli liyaqhubeka likhulumisana loZulu ukuba bathathe manyathela bani njengendlela yokulungisa abathi kutshontshwa kwamavoti abo nguChabangu. Kodwa isikhulumeli sikaChabangu uMnumzana Kalipan Phukeni uthi amalunga awe-CCC ahambe eParliamente namhlanje esesaba ukuxotshwa nguChabangu othi amalunga wonke awe-CCC akabuyele edale.
Ngizokhumbula ukuthi kuthezo kufakwe that 2 weeks back unobhala jikelele wasebhala incwadi ukuthi akakhange nangi ukuthi abantu abavotelwe ukuthi basebenzele umphakathi babe bona besebenzo zepolitiki bengasebenzi lokhu abakukhethelweyo. Wasethi laba abangasoze baye emsebenzini-ke befuna ukwenzo zepolitiki kuzobasiza abakhupheke lapho abanikeza ithansi ukuthi benze ipolitiki so that-ke masebenza ipolitiki lapha sefaka abantu abazomphakathi ngaso sonke isikhathi. Akamanga lapho-ke wathi noma kubizwe i-joint city noma kuthiwa kuze umongameli into abayikhethelweyo abahambe khona pha bayophikisana laye bekhona pha.
Amalunga awe-CCC aphume edale mhlaka 11 wayona le inyanga kaMfumfu ngemva kokuxotshwa kwabanye babo ngumnumzana Sengezo Chabangu. Ukusenjalo uMongameli Mnangagwa namhlanje uvule okusemthethweni isakhiwo sePhalamende yeZimbabwe esiseMount Hamden okuyindawo umuntu angena kiyo ephuma eHarare eqonde eKaroyi. UMongameli Mnangagwa ubike ukuba idayi lePhalamende leli lakhiwa ngabeChina kungelambadalo esithi lesi yisipho esivela kubangane voqobo beZimbabwe.
On behalf of governments and the people of the Republic of Zimbabwe, and in this amount, my express my heartfelt gratitude to the presidents of the People's Republic of China,
His Excellency Xi Jinping for sending the high-level delegation to specifically hand over this generous gift.
Umnangagwa wazenjalo ukuba ukunje eChina lincedisa ukuvuselela isitishi samandla kagetsi esewange lokuba wakhiwe igcekelendi zamchina ele Robert Mugabe International Airport. Ingcitshi kwezombusazwe zithi eleZimbabwe kumele linanzelele indlela elisebenza ngayo lamazwe afana leChina. Enye yalezi ngcitshi esebenza lenhlanganiso Zimbabwe Institute of Democracy ngumnumzana Libert Sibindi.
Ilizwe leZimbabwe kumele liqaphele xa lisamukela izipho ezivela elizweni leChina ngoba lezi izipho azikho genuine. iChina iyenza lokho ngoba yona ifuna ukuthola imigodi yokugebha ama-minerals anjengama-diamonds, ilithium, egolide, okwenza ukuthi ama-gifts lawa avela eChina angabe genuine. iChina njalo siyenzakala ngokunikeza amazwe amaningi ama-loans ale interest rate ephezulu kakhulu, kusenzela ukuthi nxa amazwe lawa engehluleka ukubhadala ama-loan lawa bagcina sebethatha ama-resources aqakathekileyo.
Isakhiwo lesi silamakhamuli amahhofisi amalunga wonke awedayela ephalamende, indawo zokudlela zamalunga lawa, inkamba yamapholisa, le ndawo yokuhlala amalunga ehlanganela ukuhlaziya indaba ezithile zomsebenzi we-House of Assembly le-Senate. Abakade besemkhosini wanamhlanje bagoqela ummeli weChina eZimbabwe umnumzana Zhong Ding, abaphathindaba bakahulumende namalunga amadale awe-House of Assembly le-Senate. Ngimele isitu 7 niseHarare, ngimnondolo Zindlovu.
Abehofisi yomeli wePalestine eZimbabwe bakhoxe umkhosi wokuqinisana lokududuzana kuzehlakalo zempi ekhona phakathi kwe-Israel leqembu lebutho eleHamas oqoqe ngabenhlanganiso yeZimbabwe Palestine Solidarity Council. Abezigodlo zabameli bamazwe athiyene eZimbabwe, ikakhulu abalandela ukholo lwesi-Islam kanye lenhlanganiso abasebenzisana lazo, yibo ababuye ngobunengi ukuzaqinisana labe-Palestine. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abesigodlo sommeli wePalestine eZimbabwe bathethe leli thuba ukusola impi ekhona phakathi kweqembu leHamas lele-Israel, besithi abantu belizwe labo yibo abahlaselwayo okuvezwa linani lasebefele ekuhlaselweni ngele-Israel. Baphinde basola eleMelika labangane balo ngokutholisa ele-Israel usizo lwezikhali ezezinga laphezulu ngenjongo yokufuna ukutshabalalisa isizwe sasePalestine. UDr. Tamra Almasiri, ummeli wePalestine eZimbabwe, uthe okufunwa yilizwe lakhe yinkululeko oqobo lokubuyiselwa umhlabathi wabo owathunjwa ngabe-Israel.
The Palestinian people will continue to defend our rights in the holy land of Palestine.
Abantu basePalestine bazoqhubeka bevikela amalungelo ethu kanye lelizwe lethu elingcwele, njalo nxa bekhangelele ukuthi sizovuma ukwehlulwa bayaziyenga.
Umeli we-Egypt eZimbabwe unkosikazi Salwa Moafi laye usole kakhulu limpi ekhona phakathi kwe-Israel leqembu eleHamas, esithi okwenzakala kuzizalwane zePalestine yisihluku esikhulu.
We should always be in support and in the back of the Palestinian people because they have the right to defend themselves.
Kumele sisekele abantu basePalestine ngoba belelungelo lokuzivikela. Lokhu kuziqondiso ze-UN, ngakho asikusebenziseni simise umbhuqazo oyenzakala eGaza.
Kodwa umeli wakwele Israel emazweni amathathu angezansi ye-Afrika agoqela iZimbabwe, unkosikazi Ofra Fari, uthi ukubuthana abantu besethula imbiko yokuqinisa ele-Palestine akusizi lutho, esithi ngoba indlela kuphela yokuthi abe-Hamas bame ukulwisana lelizwe lakhe.
Why they are not just saying enough is enough and extraditing the Hamas terrorists, giving up all the weapons that they have, and that can be the end of the conflict, no problem.
Kungani bengatsho ukuthi sekwanele bakhuthaze abe-Hamas ukuthi babeke phansi izikhali ngoba yikho okungaqeda lokhu kuxabana.
Kuthi abesigodlo seMelika eZimbabwe bathi bazoqhubeka besekela ele-Israel. Lokhu kuvezwe isikhulumeli sehofisi yommeli weMelika eZimbabwe, uMnumzana Lawrence Socha.
Hamas terrorists do not represent Palestinians or their legitimate aspirations for self-determination and equal measures of dignity, freedom, security, and justice.
UMnumzana Thabani Dube olandela ukholo lwesi-Islam uvumelana lalokho okuchiwo ngummeli wePalestine eZimbabwe.
Umuntu ozivikelayo ukuthathelwa iheritage yakhe kalacala, kodwa umuntu lo uthathe iheritage yabanye ngolecala. So sikhuthaza ukuthi abantu bebambane bemise lokhu kwenza Israel. Njalo sithi thina ebantwini abePalestine, uNkulunkulu lani, and kuze izafika isikhathi lelanga lokuthi kuzaphela lokhu, akusuze kuphindakale futhi kwenzakale. Ngoba
lokhu kusekelwe nguMnumzana Thabani Mlilo obona ngezokuqhutshwa kwemisebenzi enhlanganisweni yabalobi besifazane eye Women Writers Support Network.
Besilapha program leya namuhla in solidarity le embassy yePalestine, simisana labo ukuthi sibanike umlayezo ukuthi silabo kulokhu abahlangana lakho khathesi. So sithi kubantu bePalestine abaqine kulokhu abakwenzayo khathesi, silabo milabo, and sile hope yokuthi konke kuzaba kahle.
Abekade besemkhosini wanamhlanje ehofisini yommeli wePalestine eZimbabwe labenhlanganiso ezisebenzisana layo, bonke bebesola kakubi ukuba mbacambili kwamazwe angentshonalanga, besithi kunje abekela eleZimbabwe izijeziso zomnotho, belethesa umlando wokwephula ilungelo loluntu. Kodwa yesima lale Israel lona eliqhubeka libulala abantu makhaza, ikakhulu omama labantwana basePalestine, okuyikwephula ilungelo loluntu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Iziphathamandla zenhlanganiso yesikhwama esiphathisa amazwe omhlaba ngezikwelede International Monetary Fund beseZimbabwe kusukisela mhlaka 18 kusiya ku-25 imfumfu ziqhuba imihlangano lomphathi ntambo ogatshelwe zemali unobhala walolugatsha, iziphathamandla zebhanga lesizwe ele-RBZ lezinye iziphathamandla zohlangothi lwezemali. Uhambo lolu belihlose ukukhangelisisa ukuqhutshwa kwenhlelo zomnotho welizwe. Kulandela ukwethekelela lokhu, inhlanganiso ye-IMF ikhuphe umbiko okhuthaze uhulumende ukuthi abumbe inhlelo ezicacileyo ezokubhadala izikwelete zeZimbabwe ukuze ilizwe lenelise ukuthola ezinye izikwelete. Ekuhlaziyeni lolu daba, iStudio 7 ixoxa lengcwethi yezomnotho lezombusazwe njalo efundisa izifundo zomnotho ekolitshini le-National University of Science and Technology, uMnumzana Stevenson Dlamini.
Umbiko lo ngasiwuxhazulula sinanzelela ukubana ulutshwane okutsha okukhulunywe yabavakashi nxa siqathanisa nombiko owadlulayo e-Article 4 staff report. Lokhu iqomosela into yinye, kodwa nje obuhle bayo phakathi ezikuthi ibuke imizamo eyenziwe nguhulumende ukuzama ukubamba ukubaleka kwesisindo semali yakithi. Ibuke kakhulu njalo ukukhontrolwa kwe-inflation, yinto enhle esiyibonayo kakhulu. Iphinde iqomozele njalo ukuthi yena ayikafiki esigabeni sokubana inikeze elizwe lakithi izikwelede, kungenxa yokubana ilizwe lakithi lokho lisindwa izikwelede zakudala ezingabhadalwa. Ilokhu iqomozela njalo ukubana imisebenzi ye-RBZ le esiyibiza ukuthi ngama-cross-fiscal operations, lapho sithola khona ibhange elikhulu selisebenza okumele yenziwe lugatsha olukhangelane lezemali, i-Ministry of Finance, yoama-cross-fiscal operations aqomoselwe lawo ngabavakashi ukuthi akuqale kulungiswe khonaphana, ngoba lakho kuyaletha ukuzamazama kwesimo somnotho welizwe.
Sikhangela laphana kudaba lokuthi ilizwe libe lixoxisana lamanye amazwe ukuze kulungisiswe udaba lwezikwelete zesizwe kanye lokuphathiswa ngemali. Sikhangela okwenzakalayo nje elizweni kwezomnotho, ubona ngani yinto engenzakala kusikhathana esifitshane esilandelayo, kumbe kungathatha iminyaka ethe xaxa?
Mhlawumbe esingakutsho engakutsho ukuthi nxa sibona imizamo efakiweyo kwakhathesi ikakhulu bambe nguwa kwesindo semali yangu kuyathe ngene bana ngabe kule sifiso sokusuka uhulumeni kubana ajwalise ajwalise lo izifiso zalabo abafika ezikoleni ukuze sifike ekukhulumisaneni kodwa ukukhulumisaneni okuzaze kulethe ukususwa kwalezi zikoleni sithathe silombanganyana
lapha kukhulunywa khona ngokukhula komnotho ukwehla lokhu kulakho na ukuphazamisa umuntu makhaza nje
ukwehla kwesikhungo sokukhula komnotho kulakho kushintsha loba umuntu makhaza ngoba sikhakela kubana kubangelwa yini ikakhulu nxa sikhakela kusiza umnyaka ozayo wakuqala kulendlala esiyikhangeleleyo ngenxa yodaba lwe-elnino oluzehlisa inzuzo lokho kunye kuletha ukwehla kwesiqubu okwesibili sikhangelele ukuthi intengo yempahla eziningi esizithengisa kwamanye amazwe ngathi ama-commodities intengo yawo ikhangele ukwehla iyehlile ngijana kulo nyanga ikhangele ukuqhubeka isehla futhi ngomnyaka ozayo lokhu kuthoni lokhu ukwehla kwentengo yempahla esiyithengisa kwamanye amazwe kuthi kubana sizaba le mali elithwane evela kwamanye amazwe eyiye edingakala kakhulu nxa sithenga impahla zokuzothengisa lapha lezinye impahla ezisetshenziswa ukwenza ezinye impahla elizweni lokhu kuyalethe esingathi i-inflation yikho okunye okungenza uzulu nomuntu makhaza azize encetshwa layo mbijana ikwehla kwesiqubu sokukhula komnotho kodwa into ezalimaza kakhulu kodwa sikhayela ukuthi lo mhlaba wonke ejikelele ukhangele ukuthi lomnyaka ozayo isisindo somnotho ukukhula komnotho nje emhlabeni wonke ejikelele kukhangele ukuthi kuzayikehla.
Lo ube ngumnumzana Stevenson Dlamini ingcwethi yezomnotho kanye lezombusazwe njalo efundisa izifundo zomnotho ekolitshini le-National University of Science and Technology ekhuluma ekoBulawayo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa asesigabeni se-Maine khonapha eMelika abika lokhu eqhubeka edinga undoda onakenelwa ukubana nguye obulela abantu abalithumi lasithupha 16 walimaza abambalwa kuzehlakalo ezimpili zokudubula emphakathini akwenzileyo izolo. U-Robert Kaje ubikwa eyingcwethi kwezemfundiso yokusebenzisa imibhobho kuhlangothi lwabebutho obekumele angene kuhlelo lokwelatshwa umkhuhlane wengqondo. Lokhu kubikwa ngabenhlanganiso yezindaba e-Associated Press. Uhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngosizo oluphiwa amazwe omhlaba ole-United States Agency for International Development, USAID, luthembise ukuqhubeka ngenhlelo zokuthuthukisa uzulu wasemaphandleni ezigoqela ukuthola inzuzo engatholakala kuzithelo zezihlahla ezisemangeni akiwo. UTobias Mdzingwa usethulela lolu daba.
Lokhu kubikwe ngumqondisi wohlangothi olwe-USAID Resilience Anchors, umnumzana Jeremy Swanson, ekhuluma lentatheli izindaba emkhosini wakuqala wokuthakazelela ukuqakatheka kwamagusu owe-Non-Timber Forest Products Convention.
The focus of our project is to build resilience of communities around protected areas in Zimbabwe.
Injongo yethu ngeyokuthi izigaba lapho okutholakala khona amagusu alezithelo ezithengisekayo sibancede ukuthi bathengise lezi zithelo kumbe izilimo ukwenzela ukuthi labo bethole inzuzo ukukho. Siyenza lokhu ngendlela yokubafundisa ukuqakatheka kwamagusu, ukuthi ukubadingela abathengi kanye lokubatholisa imfundiso mayelana lezithelo zabo.
Omunye wabaqondisi kugatsha lwabomama ukuthuthuka kwezabelo labamabhizimusi asakhulayo, unkosikazi Thariro Chiperera, uthe uhulumende weZimbabwe uyachayela ihlombe i-USAID Resilience Anchors ngomsebenzi abawenzayo ukuthuthukisa impilo kazulu wasemakhaya, ikakhulu abesifazana. Omunye walabo asebethole inzuzo ngokuthengisa izithelo zeganga ezitholakala emangweni wakibo nguKhulani Ndlovu osakhulayo ohlala eJambesi.
Sinalapho esihlala khona kutholakala kakhulu ungomangoma. Ungomangoma lo ungaqeda ukuhara laphana ugeza izandla zakho, ungaqeda ugeza izandla zakho usudobha kumngomangoma wakho lwana. Uqeda ukudobha umngomangoma wakho ufaka ke emasakeni sisekhaya bese uqala-ke umsebenzi wakho wokugula umngomangoma wakho lwana. Ngemva kwalokho sibe sesibiza aba-resilience anchors bayabuya bathenga.
Wengeze uKhulani ethi uhlelo lolu soluthuthukise impilo yakhe.
Nxa sebethengile, sikhangelela ukuthuthukisa izimuli zethu, abantwana befunde ezikolweni nezimuli njalo zizuze ukuphila. Ngemva kokusithengela lathi sisala silakho okunye sokuphetheyo, sincedise izimuli zethu.
Unkosikazi Madeline Sibanda, isakhamuzi saseBhinga, uthi sebevulwe amehlo luhlelo lolu njalo sebesenelisa ukuthola inzuzo ngezithelo zezihlahla zeganga abangavelanga bacabanga ukuthi kungabaphilisa.
Izithelo lezi sesileminyaka eminingi silazo, kodwa asizake sicabange ukuthi singasipha imali njengaleyo esiyitholayo. Sasisithi ngezokudla kuphela, kodwa hayi, khathesi siyadla sithengisa. Ukuswela ulwazi yokufa sibili. Siyalujabulela uhlolo lolu ngapha.
Owayengumeli weBhinga North edalela ePhalamende, uMnumzana Prince Dubeko Sibanda, laye uveze injabulo yakhe ngokwenziwa yi-USAID Resilience Anchors.
Thola kulamadrinki amaningi etholakala emkhomeni. Kulamadrinki atholakala kuTamarind ubusika. Ngiyakwazi ukuthi kukhona okwenziwayo ukuthi umnyila ubenze something out of umnyila. Sombonanga nabantu abaningi batholile uncedo ngaleyo ndlela ngenxa yokuthi babe ngabosomabhizimusi asebethengisa izinto ezibambekayo, njalo abanye batholile i-nutrition ukuthi bethole ukudla okwakho umzimba.
ELeZimbabwe ngelinye lamazwe abikwa esibhekane lokutshabalaliswa kwamagusu ngendlela ethusayo okulapho ukudala umonakalo omkhulu kubahlali basemaphandleni. Kodwa ikhomishini yebona ngezokulondolozwa kwamaganga, eForestry Commission, ikhuthaza uZulu ukuthi alondoloze imvelo emangweni akiwo ukuze kube lela kusasa elihle lokuphilisana kwabantu lemvelo. Ingcwethi kade zisemkhosini lo, zithi ibhizimusi elingatholakala ekuthengisweni kwezithelo zezihlahla zemvelo ezifana lomtshwankela, umnyii, umkhemeswane, amaganu lokunye, lingafika izigidi ezingamakhulu amathathu zamadola eMelika, $300 million ngomnyaka. I-USAID ithembise ukwengeza ukusebenzelana loZulu wasemaphandleni ukuthuthukisa impilo ngokuzikhuthaza ukungena emsebenzini wokulondoloza izihlahla ukuze aphile ngazo ukunakekela imuli ngokudla kwendulo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
ELeBotswana lithi selibophe abantu abedlula amakhulu amabili abavela eZimbabwe abakade besemba igolide okungekho emthethweni. Iningi lababotshiweyo ngelangena kweLeBotswana okungekho emthethweni. Intatheli zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba eseHavron kweLeBotswana.
Usiba lukhulu wamapholisa kweLeBotswana uMnumzana Paul Mlapisi uthi kubotshwe abeZimbabwe abadlula amakhulu amabili i-227 kusukela ekuqaleni komnyaka kusiya kumpandula lonyaka. Umlapisi uthi kungena kwabeZimbabwe yozokwemba igolide kuhamba lokudalwa kwamanye amacala afana lokungena elizweni ongekho emthethweni, ukuphumisa impahla elizweni ngudlu, kanye lokungena lesikhali eziyingozi okuguqela amaqhuphula abasetshenziswa kwemba ukudinga igolide. Umthambo wegolide kweLeBotswana utholakala endaweni eseduze lomngcele leZimbabwe ogoqela imizi engcelelane ledolobho leFrancistown. Omela indawo ezigoqela eFrancistown edalela ePhalamende, uMnumzana Winter Mulutsi uthi bakhathazekile ngokungena kwabeZimbabwe bezokwemba igolide.
It is indeed true that we have thousands and thousands of people from our neighboring country.
Kuliqiniso ukuthi silenkulungwane lenkulungwane zabeZimbabwe yabemba igolide endaweni eziseduze leFrancistown. Abomthetho basebenza nzima ukulwisana lodubo loli.
Owayenhlanganiso yebona ngezokwenjiwa kwamatshali gugu eZimbabwe Diamond and Allied Minerals Union, izidawu, uMnumzana Cosmas Sunguro uthi noma nje kungekho emthethweni okwenziwa abeZimbabwe ungena kweLeBotswana besiya kwemba igolide ayisiyonto ebamangalisayo.
To Botswana, it will be a new phenomenon.
EBotswana kungaba yinto entsha, kodwa kusuka kudala okufana lokuya eWenela. Kodwa kathesi umehluko yikuthi sebengena besiyadinga igolide okungekho emthethweni.
Omunye weZimbabwe ohlala eBotswana ele nkampani yokwemba igolide ekhaya, uMnumzana Faithon Sibanda uthi ojekeja abalandela umzila wegolide ongena kweLeBotswana.
Ibhanti eyisuka ePlumtree esenye ePlumtree ugejwa khona kulendawo uthi itsho khona kakhulu ePlumtree abagebha khona abantu bagebha ezizofika ethangweni emngcelweni wencingo zeBotswana laseZimbabwe yoke belandela ubuningi begolide leli. So nxa befika ukuthi kongwana lifika emfuleni boya bese bephelwa ngamandla, nomthetho wavunda ichaphele ngapha. But bebona ke lisanda lisiza ngapha Over the other was a land, there was a cup also being up.
Usband and Jaloti, I'm busy, but by Zoe, Simo, Somno, Totibank and Potana, the Sambay Colite, only a quaint training, Lio Vumalana, Labom Tetra, Potana, but Tibai Savala, would to use a car out come out Layela, Pagatu, Abotta, Botta, Jalo, Ganyleza Kamizi.
A low would go when I was a Usava, the convict, I was not the receipt of vote. Ye, Usava, into a wood, and a Rubana, isn't ours a mock colite, who don't totally in Amplantilava. So we are with you, Kavana Vesogur, Usova Court, Usova Court, and in Penangas of Vesoko and over. As the winds are a little shorty. Always got a look up when I got a good number to be joined. I will be choosing a very good in love. But where's the Vishita?
Amapolisa ati abemba igolide laba bahamba behamaqula afika noma amachuma amahlanu okwenza ababela khoba ingozi emphakathini ngoba bethwele isikhali esithiyeneyo abacuphi bensitha ngaphansi kwenhlanganiso Directorate of Intelligence Services EDIS labo sebengene lomkhankaso obanjwe ngamapolisa lamasotsha ulisana labezimbabwe abengena elizweni bezokwemba igolide ongekho emthethweni kwababojiweyo kulabanye abahanjiswe enduneni kuyathelwa imvubu kwisijeso sokungena elizweni ongekho emthethweni ngaphambi kokuba bayemiswa emthethwandaba besethiswa umlando kwemba kolite ongelamvumo ngingumqondisi Dube oyindaba ze Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Okwakhathesi ke sizwe imbiko evela kwabalaleli bomsakazo we Studio 7.
Siyabeza abantu bayakhuluma ngokwenziwe nguChabango. Chabango uyenza into embi. Uyenza into embi kakhulu ngoba ufisele ukuthi iMatabeleland ihlale iphuwa ingabi right. Bese ngisithi laba abantu abalandela uChabango bethole Chabango right. Nabantu abafana lomuntu othatha ingulube isidakeni, eyigezi, seyigezi, seyigezi, bese ifake elangeni ithi lahle endlini yethathi ivasilini izayigcoba, uzayithola isibuyele futhi idakeni. Nabantu abafisa, nabanye abantu befisa ukuthi iMatabeleland ithuthuke phambili bezikhethela abantu babo. Bona bayaxotsha abantu bafisa ukuthi iMatabeleland ihlale iphuwa. iMatabeleland ayibulawa ngabantu besishoneni. iMatabeleland ibulawa ngabantu bendawo yakhona. Bengcedisana labanye abangikhona ngalo iParliamente kuzani abafuna vele ife ngoba bona bayadla. Angazi nje laba abakhuluma ngoChabango ukuthi uright. Why bengathi uChabango evule eyakhe iparty bazamlandela bonke abantu abathi right. Bonke abantu beMatabeleland abathi uChabango uright. Baziyavya khona uChabango kavule yakhe iparty abazasala kwi-CCC besale kwi-CCC ngoba sibona ingani lapha kudlalwa ngabantu la abathi uChabango uright abavule yabo iparty ngoba abaningi khona ababakhuluma bethi uChabango uright uChabango uright angiboni ukuthi baseZimbabwe angiboni ukuthi ngabantu baseZimbabwe ngabantu abafuna ukubonisela iMatabeleland ngoba amabhuje langathi angafika emzini sechothoza umuso wangakibo. Ngiyabonga.
Hey, linjani Studio 7? Hayi, siyabingelela lapho emsakazweni lapho siyalibingelela kakhulu. Ubonga nje indaba enisipha zona izikhathi zonke, siyabonga kakhulu. Ya, ngithi imphathise lapha ngendaba yako-Israyeli le okuliwa khona lapho ma-Palestina. Ya, into engiyibona laphana ukuthi masilandela imbali ngisisiya ngeBhayibheli. AmaPalestina wena indawo leyana baba yibona abazifaka enkingeni ngoba ngesikhathi kuliwa Davida noGoliath. Goliath wathena uma singalehlula sizalibusa, nani uyasehlula lizasibusa. Manje yiko sekusenzakala phela khona kanti babehlula. So fanele
sibonge imbiko evela kubalaleli bomsakazo we Studio 7 laphana. Sithanda ukulazisa ukuthi umsakazo we Studio 7 awulacele oyame kulo. Live Talk namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sixoxa labesifazana becebisana ngendlela ezinganza bathole inzuzo yokunakekela imuli zabo. Singakehlukani zihlobo, wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amalunga edalela eParliamente awebandla le Citizens Coalition for Change namhlanje aphendukile edaleleli lapho uMongameli Mnangagwa evula isakhiwo esitsha esedaleleli. Silugqiba ke lapha uhlelo lethu namhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.